Uhulumende uyesaba lapho okuyabe kuxoxwa khona ngedemocracy, nge-good governance, nge-rule of law, ngokuhlonishwa kwamalungelo abantu. Lezo zinto zimtshayisa uvalo olukhulu kakhulu. Yingakho nje lapho okuyabe kuhlangene khona abantu engekho uhulumende kuxoxwa, kukhulunywa ngokuthi kungenziwa njani ukuze iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo. Kukuhlonishwa amalungelo abantu, kuhlonishwa umthetho, kube lentuthuko, kuphela ubuyanga, kwabantu bazuze imisebenzi, kube lempilo enhle. Iyanethusa lento angayithandi. Yingakho ke sibona kugcine kudiphothwa abantu ababezihambela nje bengelacala, besenza khona lokho vele abajwayele ukukwenza, ngoba nanku phela basiphi imali njengabantu beZimbabwe. Bayayilandelela leyo mali bebona ukuthi kambe ngabe isebenze yini ngendlela efaneleyo. Kanti-ke kuyadingeka yini ukuthi kube le nguquko ngendlela esetshenziswa ngakhona ukuze phela izale lezo zithelo efanele zizale, ukuthi kube le mpilo enhle ebantwini bonke beZimbabwe. Yikho nje okuyinkinga khona lapho.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani imizamo kahulumende yokuthi angenelane lamazwe omhlaba, lokho ayekutsho esaqala uhulumende?
Kusiya phambili kuzaba lukhuni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane beMelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuyo wonke umuntu. Ngakho-ke lokhu okwenzakeleyo kuzabuyisela emuva kakhulu yonke imizamo le ekade siyizwa ukuthi iyenziwa yokuthi kube lobudlelwane obungcono phakathi kweMelika leZimbabwe, okuzazala kudale ukuthi izijeziso zenotho zisuswe, ukube sokuncediswa-ke iZimbabwe ikhule kwezenotho, ikhule kwezokubusa ngendlela efaneleyo. Lokhu-ke kwenza kube nzima kakhulu kusiya phambili.